Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kuLwezi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Ugcotshwe namuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko kumkhosi obulenkokheli edabuka emazweni athiyeneyo agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa.
Nguye owanceda umnumzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu, lama-Latinos, labanye ama-groups angantu akade sefakwe eceleni ngama-original Trumpite.
Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usekhethwe unkosikazi Suzy Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugcotshwe lamuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko kumkhosi obulwenkokheli edabuka emazweni athiyeneyo egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akade besemkhosini lo bathi okwenzakale kwele Botswana kuletha ithemba lokuthi inguquko iyeza emazweni afana leZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube, usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uboko walahla phansi ibandla leBotswana Democratic Party BDP elikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Mkgweetsi Masisi ugcotshwe lamuhla libalele kwele Botswana.
And that I will direct my abilities to the service and welfare of the people of Botswana without fear or favor, affection or ill will. So help me God.
Engakenzi isifungo lesi uBoko uthele Botswana litshengise umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leli libuswa nguZulu. Ukungqoba kwebandla likaBoko le-Umbrella for Democratic Change iUDC sekulethe ithemba kwamanye amabandla aphikisayo ezansi kwezwekazi le-Afrika athi umbuso wamabandla aletha uzibuse usubanga emaphethelweni. Okukhokhela ibandla le-Build One South Africa iBosa umnumzana Musi Maimane uthi yeza inguquko emhlubulweni lo okugoqela iZimbabwe.
We are seeing it in Zimbabwe and will continue to see it in various countries.
Sesiqalisile ukubona inguquko eZambia sayibona, iZimbabwe iyalandela kanye leSouth Africa. Asiqhubekeni ngomfutho lo.
Wayengumkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ubesemkhosini lo uthi okwenzakale kwele Botswana kutshengisa ukuthi isikhathi sontshintsho sesifikile.
You can see democracies on the move in the region, on the continent. We're excited. New faces.
Lilanga elihleleli uyabona ukuthi umbuso wabantu ngabantu usufikile emhlubulweni wethu, lokhu kuyasijabulisa kakhulu.
UJamisa othi kunqoba kwebandla leUDC kwele Botswana kule mfundiso enkulu ebantwini beZimbabwe.
A proper election, a free election is important. If the nation is stable.
Uyabona ukuthi ungaba lokhetho olungakhululekanga kuyenzakalana.
Umnumzana Job Skala okwavalelwa phoso kweminyaka emibili e-remand prison nguhulumende kaMnangagwa uthi okwenzakale eBotswana kutshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu uyaxhela emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Afrika.
No, it completely tells us that a democracy.
Lokhu okwenzeka eBotswana kusitshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu usugxila kumagumbi wonke kuzwekazi lethu.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia layo yathakazelela kwenziwe nguBoko.
Ngiyajabula ukuba lapho langesinqumo esithethwe ngabantu beBotswana.
Abakubandla lezanu PF bathi kumela okwamanje abantu eZimbabwe bananzelele ukuba kubusa ibandla labo njalo lilakho ukuqhubeka lizibambe esidukwini uma lingakhethwa njalo nguZulu ngomnyaka ka-2028. Obona ngokwethula kwembiko kubandla lezanu PF Umnumzana Farai Maparera utho kwenzakele eBotswana ngokwabantu bakulelo lizwe njalo bayakuhlonipha lokho.
We are very respectful of the process that has occurred in Botswana. The Botswana people made the decision and all political parties involved made the
Siyahlonipha okwenzakale eBotswana. Sifisa ukuthi amabandla aphikisayo kweZimbabwe lawo athathe isifundo ekwazi ukuthi intando yabantu ayisho ukuthi unqobe bona kuphela.
Ezinye iziphathamandla besemkhosini lo ngumongameli Nangolo Mbumba weNamibia, umsekeli kamongameli weSouth Africa umnumzana Paul Mashatile, umkhokheli kahulumende weSwatini umnumzana Russell Dlamini labanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngolunye udaba, abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngamapholisa eMaputo kwele Mozambique ngesikhathi betshengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olwaqhutshwa kunyanga ephelileyo okwanqoba osengumongameli umnumzana Daniel Chapo. Kubikwa ukuba abanye babo babotshiwe njalo uhulumende usecele ibutho ukuba lingenele. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani kulelo lizwe okulabaphikisayo abathi kababuyeli emuva loba kulabanye ababulawa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akumangaliswa lokho esikubona eMozambique kusenzakala ngoba nxa ngabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo bayatshengisela abangena emgwaqweni njengalokhu sikubona. Kuyisifundiso, kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho nabamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngazani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abaningi kangakanani babatshaya indiva kusoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwa ngokhetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuSADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuAfrican Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngakhona kuUnited Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo, lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube seAfrika yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke abantu beMozambique are not demanding ngabaceli kabafuni into engekho emthethweni, yinto esemthethweni weMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakwazi iSADC African Union abajalanga ukuthi bangenele nxa sokunje. Bazangena kumbe basoze bengena?
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho-ke abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi. Kumele bazisindise bona, ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo. Bangahlala balinde, akulalutho oluzabuya. Kumele bayisuke kumele into abayikholelwayo, bayasukumela amalungelo abo, bayisukumela iconstitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique. Bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela kuSADC, ozavela kuAfrican Union, kumbe ozavela kuUnited Nations ozabuya zabasiza. Akakho, akakho kasozatholakala njalo.
Umnumzana efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usekhethe unkosikazi Susie Wiles obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli engu-White House Chief of Staff. Uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuphatha isihlalo lesi. Ngaphandle kwalokho, uTrump akakavezi ukuthi ngobani afuna babe ngabaphatha intambo bakahulumende wakhe kumbe ukuthi uzakhetha bani ukuthatha ezinye izikhundla. Abanye abakhethwa nguTrump ngesikhathi sombuso wakhe wakuqala sebahlukana laye, abanye basekela umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ukhetho, kodwa bakhona abanye abalokhu besimalaye njalo abalakha ukuphenduka ezikhundleni zobukhokheli. Ukuhlaziya ukuthi uhulumende kaTrump engaba eminjani, sixoxa lwalandela izombusazwe lweMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukukhethwa kuka chief of staff wakhe is a very pivotal step ngoba siyakwazi ukuthi nguye owa his mouthpiece ka president lo mcabango wakhe. So kwakathesi chief of staff okhethiwe lo kuthiwa ube behind the scenes from 2016 2020 la 2024 and nguye bangcedisa abantu abanengi in terms of amacala ka President Trump lokuthi umkhankaso wakhe uhambe phambili nguye futhi abathi nguye owanceda uNomzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama-Latinos labanye ama-groups angantu akade sefakwe eceleni ngama-original Trumpites. So kwakathesi sibona ngantwa that's a move ncedisa the smooth transition into power.
Njengoba abanye ababe ku cabinet kaMnumzana Trump ngesikhathi egokhela kwaqala abanye bengani abasazwisisani laye ukulabanye njalo abaphumayo obasekela ke unkosikazi Harris kungaba kuminjani ku cabinet yakhe entsha ekhangelelweyo ngesikhathi esilandela.
Abantu akade besekela uTrump in the first term laphana abakade sebe supporta uNomzana Harris. Hayi, ngiyabona ukuthi abaningi bangikhona basoze bephenduke and sebe ngathiwa they are on the outskirts of supporting uNomzana Trump. And siyakwazi ukuthi le hitem yokucina yakhe. So abaningi bangikhona labo ngathiwa bayasebebuyela to the Republican Party base eyabo and re-strategize to go from there. Ngoba kathesi uMnumzana Trump can only serve one term and then uyabe sowuphelile.
UMnumzana Tim Ringayo ulandela ezombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. Kulabadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala eMelika ake sizwe ukuthi bathini ngalokho.
Ukuwena kaTrump mune ngathi nje kuzokwenza ukuthi impi ye-Ukraine iphele ingazi kwe-Israel ngoba nje i-American policy ukuthi who becomes the president they will protect Israel but e-Ukraine mbone ngathi izophela. Njalo mna ngimthandela ukuthi uyakhuluma ngama-African presidents ukuthi bathanda ukuzinothisa bona benganakekeli abantu babo.
Abantu abaningi mina ngimangaliswa ukuthi bamangele ukuthi abantu be-America bengakhetha umuntu okhanya ngezenzo langamazwi akhe ukuthi yena ulenzondo njalo ingqondo zakhe zisesimeni sokuthi akulanda ngaso zayenze ukuthi axezele labanye abantu phansi. Angimangali mina ngoba ama-Americans singakhohlwa ama-American ukuthi bangubani. Yikho mina ngingamangali laba bantu bafika e-America babulala wonke umuntu wayekhona khona phana cishe babulala wonke nje yibo abantu that's why ngingabethuki but baqeda lapho bahamba bathumba abantu all over e-Africa babathatha baba yakhisa leyo America. Yikho ngingayethuki ama-Americans nxa besenze nje. Qeda lapho baphilisa abantu abamnyama nzima kakhulu kuze kube la namhla babulala santando bavalela ejele. Angethuki mina banjalo ama-American.
UChris lo khuluma udaba lokungena kaTrump kuba ngupresident e-America ayikuyinto engajabulisiyo nje ayikuyadanisa kakhulu ikakhulu for i-Africa. Sikubonile emva le kuba khona kwakhe ngupresident ayikho nje into ayisizile nge-Africa njengoba nje naye wayekhulumile nje ukuthi hayi i-Africa kayithandi nje hayi khona kuyadanisa nje ayi. Besinali ithemba lokuthi hayi lwana umama uzongena nje into zitshintshe.
Lapha lizwe umnumzana Abi Khumalo, umnumzana After Bell Sibandalo, umnumzana Chris Zulu bekhuluma ngokwenzakala eMelika. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlali beTrump Heights akwele Israel balethemba lokuthi omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzabenzela ukunengi kulandela impi eyaqhamuka phakathi kwelizwe leli leHamas, ibutho leHezbollah, Iran lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia namuhla lisihlasele ele-Ukraine ngamabhomba ohlobo lwama-missile, ama-drone lokunye ezigabeni ezigoqela i-Odessa, Kharkiv ledolobha elikhulu ele-Kiev. Kubulewe umuntu oyedwa, kwabhidlizwa izakhiwo eziningi. Abalimi abanengi bathi bakhathazekile ngokuthi isikhathi sokulima sesifikile, izulu alikani, khona abathi kungaba zimpawu zendlala elakho ukuqhubeka njalo ngomnyaka ozayo. Izulu livame ukuna ekupheleni kukamfumfu lapho okuqala khona ukulima, kodwa kuze kube namuhla alikani endaweni eziningi. Elezimbabwe libhekane lendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose ezizitshiyangalombili 7.7 million. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi lanxa izulu seliphuzile ulethemba lokuthi liza kuna.
Endaweni eziningi ezemangweni weNingizimu Afrika, lapha eSouthern Africa into kazimanga kahle. Ngiyananzelela ukuthi lapha eMzansi engikhona, laseZimbabwe, laseMalawi, laseZambia, kanye lakobo Mozambique, izulu seliphuzi. Kuyakuthi ngalesi sikhathi kwezinye indawo sesithole phose abo 100 or so millimeters. Kodwa ngalesi sikhathi hayi, ukhanya lapha seline khona ke lihamba lisithi qaqa nje lingaqinisi kakhulu. Into esisenzakala ukuthi laba abalinda izulu ukuthi belime abakaqalisi ukwenza njalo. Kube sokusithi ke thina iningi lethu abafuyi umumo kawo samanga kuhle. Sikhumbule ukuthi ngomnyaka ophelile izulu vele belisilele abizange laba ningi kakhulu. So amadlelo endaweni eziningi aphele kobo May, June. So isikhathi sonke nje lesa abantu bebebhizi bethenga utshani, bethenga inhlobonhlobo yokudla kwezifuyo. Kodwa phela lalapha imali lanxa ubuyigcinile iyafika lapha phela khona. So umumo hayi kawumanga kuhle. Kodwa bayathembisa laba bazi ngezomumo omkhathi ukuthi singaba lezulu elilingeneyo kumbe elingaphansi kancane kwesilinganiso esisijwayele.
Kungenzeka yini Nkomo ukuthi mhlawumbe izanuse zomkhathi azibonanga kuhle ukuthi izulu kalikho futhi lonyaka?
Ye, khona kunjalo. Bathi izanusi lazo kwesinsikhathi kaziboni kuhle kumbe ziyakhutha. Kodwa nxa sithi siyakhangela ukuthi iminyaka yonke le singathi nje phose edlula elitshumi edlulileyo, inhlelo esesizisebenzisa kathesi ukuthi sikhangelisise sibonisise ukuthi umumo womkhathi ungabunjani. Hayi, bebechanta kangikholi ukuthi bakhuthile lo nyaka. Okungaba kusenzeka ukuthi bebeke bafanisela ukuthi isikhathi sethu sezulu singani siloku cheda kancane. Thina sikhula sasikwazi ukuthi izulu liqala khonapho kobo 2025 October. Uthi ufika ngo-November hayi selithambithambisile sibiso kuhlumahlumile egangeni. Kodwa ungathi uyananzelela iminyaka le edlulileyo kuloke nje kungani kuyacheda kancane. Izulu lakhona liqalisa late nxa uthi uyafananisa ngezikhathi ezedlule. So mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 11 ngenyanga yonale ekaLwezi, eleMelika lizathakazelela ilanga lokunanza abalwa empini ele-Veterans Day. Ukunanza ilanga leli akupheleli kweleMelika kuphela, kodwa kumazwe wonke awaphatheka kumpi yomhlaba eyakuqala e-First World War. Lokhu kungenxa yokuthi mhla ka-11 ngoLwezi ngo-1918 kuyimizuzwana elichumi lanye kutshaye ihola lechumi lanye isivumelwano esalotshelwana phakathi kwelizwe leGermany labangane balo saqala ukusebenza samisa ukuchitheka kwegazi ngaleso isikhathi okwakubizwa ngokuthi yimpi yokuqeda ezinye izimpi phecelezi war to end all wars. Lanxa lokhu kwakubukeka njengenyathelo elihle selokhe kwaphela impi leyo akukaze kudlule iminyaka elichumi kungabanga lezimpi. Kungaba yikuxabana eKorea le-Indochina, eSouth Asia le-Middle East kumbe umaqhuzo wengxabano zonke eyempi yesibili yomhlaba i-Second World War. Amasosha eMelika alwa abhubha ndawonye lalawo awabangane bethu bevikela esikubona kuqakathekile sonke okugoqela abantu bethu lemizi yethu. Umnyaka lo ngowamachumi ayisishiyagalombili kohlelo olwazakala ngokuthi ngolwe-Operation Overlord. Kwakusekuqaliseni kokukhululwa umhlubulo we-Western Europe njalo yikho lapho ibutho elaqhuba umsebenzi omqoka lapho umanyano wamabutho owafika ekhunjini lolwandle lweNormandy okwakuyikuhlasela okukhulu okungakaze kubonakale. Ukusukela kulwandle olubomvu lesibhakabhaka umanyano wamabutho owawuphose ufike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha i-160,000 athekelela eNormandy. La ngamazwi awethulwa ngumongameli Joe Biden emkhosini wokunanza lesi isehlakalo eColinville Sema eFrance. Waqhubeka wathi abanengi lanxa lokhu kusobala ababuyelanga emakhaya, abanengi baphepha ubusuku olude olwe-longest day njalo baqhubeka besilwa okwenyanga lezinyanga baze banqoba. Abesilisa abalwa lapha baba ngamaqhawe hayi ngoba babeqinile kumbe belamandla kumbe besesabisa lanxa babenjalo kodwa ngoba babephiwe umsebenzi oyingozi njalo omunye lomunye wabo esazi ukuthi engabhubha loba nini kepha bakwenza kuphela. Babekwazi akuthandabuzeki lokho kulokunye umuntu angakulwela njalo akufele. Inkululeko ikufanele lokho, intando yabanengi ikufanele lokho, elemelika likufanele lokho ngaleso isikhathi lanini nini. Intando kaZulu kulukhuni ukuyithola, lonke usapho kufanele luyilondoloze luyivikele njalo luyilwele yikho okuvele kukhona kusukela nini, ukutsho umongameli Biden. Ngaleli langa sibonga bonke abalwa empini ezedluleyo lezikhona, siyabahlonipha njalo siyakhumbula kokuphela ukuzinikela kwabo ukuba ngumhlatshelo kubantu bethu kulizwe lethu lomhlaba wonke.
Le yimibono kahulumende weMelika. Songu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Lizitshona njani Makiwa, lizitshona njani, siyalibingelela bonke nje abalaleli Studio 7 nelabasakazi be-Studio 7. Hayi, kubi. Inkomo bakithi seziphelela abantu. Ukhambi lokuba inkomo zingafi kungabe kuyini Makiwa? Kona ngapho matholotsho kazifi yini maplants kwanda? Hayi, lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngama-BP lapha. Icela owaziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, hheyi abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi inkomo abantu bakithi bayaphela ngenkomo ngokucabanga ezifuyo? Okhulumayo ngufamona, ngikhulumela abantu bakithi lapha. Famona ungwena.
Ye, mbingelele enkundleni, yithi livuka njani basakazi bakaStudio 7? Basakazi labantu bakithi nje bonke, ngicabanga ukuthi uhlupho esinalo elizweni lakithi asinazo inkokheli eziphikisayo eziqotho. Inkokheli zethu lezi eziphikisayo ma ungakubukisisa kahle kahle ungagcina empeleni usubona ingathi zidlala ngabantu, ngoba empeleni ungabheka nampa abanye siyababona lapha kubo-Mozambique, abantu bayabonisa ukuthi abajabulanga ngokwenzeke ngendaba yokhetho. Kodwa ma ungabheka ngaphahla ngothweni lwakithi kuthule zwi, mbe ngithi kwathula zwi, ingathi izinto zihamba kahle. Wathi lalowo ebebhekelele ukuthi khona abonise abantu indlela ukuthi njengoba ukhetho lube lungakhululekanga kungayenziwa njani. Yena waqala ukutshela abantu nge-peaceful, peaceful. Uzaba peaceful kanjani udila lo muntu ongekho peaceful? Akwakithi ngokwezandla nje. Kodwa ngicabanga ukuthi into esinganayo yinkokheli eqotho ephikisayo. Inkokheli zakithi eziphikisayo ma uzibuka kahle kungathi yileziyana ezithi ma zingaphiwa imali zingathengisa abantu bazo ngendlela ezingakhona.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela abasakazi abahle, basakazi abathembekile. Nisaphila kodwa. Ngisaphila, hey, Nkosi yami. Dala singasazani, dala singasakhulumi. Ngiyabonga ukuthi namhlanje ngize ngafika ekhaya. Niphilile kodwa, ngiyabonga. Ngiyabonga abasakazi, bonke uNkamili Nkomo, sithandekile emhlanga. Bo, simbakhohliwe abanye, simbakhohliwe. Kodwa niphilile kodwa abantwana benkosi, ngiyabonga kakhulu. Okhulumayo ngikholeni, usempumalanga, ngapha esadini le-South. Mara odabuka eGwanda, esejoke. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Kuli viki kuhlelo Woza Friday sileqembu lezomculo weRumba kumbe iChibilika elizibiza ngokuthi Jombe Express Band lona elidabuka eNkabazwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda exoxa lomholo waleli qembu uDonsu Moya.
Ngolongo dala njalo selicula semzansi kuye kudinga amadlala elihlaza ngena ke Donsu Moya
igama lami nguDonsu Moya indoda ezalwa kwelaseJombe engumthungameli weJombe Express Band embalini akunambali engayibalisa kakhulu ngoba iqembu akusidala liqalile ukuthi lingene endimeni yezomculo.
Abalaleli ukuthi umculo wenu uthiwani njalo mbani oloba izingoma.
Umculo esiwuculayo ubizwa ngokuthiwa yirumba. Ekubhaleni ke izingoma sibabili, nginomfowethu engimlama oyifestibhoni ekuzalweni kubazali bami okuthiwa nguThabani. Yena-ke ubhala iingoma zesishona, kube sokuthi-ke mina bese ngiyabhala iingoma ezesiNdebele.
Donsu Moya usebenza labanye. Ubizo lokuthi acule lwavela nga.
Akukho umuntu owangi-inspirayo ukuthi ngikwazi ukungena endimeni yezomculo ngoba myself ubaba ongizalayo isiginci vele uyasidlala. Kodwa kwamhlula yena ukuthi acine efike ezingeni lokuthi acine finyelele ukuthi arekode izingoma. Umuntu engilokusebenza naye kakhulu ngumfowethu engimlamayo uThabani. Bese kuyavela nje uNdumiso noUnity Mayuka banokuthi basilekelele besibonisa nje ukuthi laqondisani kanjena, laqondisani kanjena.
Njengeqembu elisacatulayo umculo weJombe Express akwabi khona kumavinkile ebulenjini awe internet kuma-digital platforms kodwa ungaxhumana labo nxa ukufuna.
Idlaladela kuqala yilona esalifaka kuYouTube lesihloko esithi ikude okwamehlo. Amanye amadlalade la esiwakhuphayo kumbe ngithi izingoma athinte uJoel umfo kamasuku otholakala ku-073 163 0085. USB noma iCD akwazi ukuthi abe sethola ingoma zakhe njengeqembu elisasungulayo.
Izombe Express Band umculo wabo we rumba ithibili kaphela yibo esikhojise labo kuhlelo hoza uzo Friday kuliviki bela sonto enhlekini lonke ikamera muenza Jesus Banda.
Siyabonga muliye Zimbabwe kulandela uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube lisale libe lempela viki enhle.